Lokhu kwenzakale kweminye imihlangano yemfundiso eqhutshwa elizweni eqoqwe ngabenhlanganiso eye-Elections Resource Center ngenhloso yokusungula ukuxoxisana okumgceke phakathi kwenkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo lozulu sikhathi sonke osanda kwenzelwa khona esigabeni seMzingwane. Alusayine ngenjabulo lolugwalo amakhansela okubalisa owe-Chabandaba Village Ward 6 emangweni weMzingwane unkosikazi Hillicent Khumalo.
Kuyinto enhle kakhulu ekuthuthukiseni isigaba kakhulu ekuthuthukiseni isigaba lempilo zabantu nje ukuphila kwabantu nje. Hayi kuzasinceda kakhulu kuzasivula imbono lokwazi ukusebenza lokuzikhuthaza njengabantu nje. Lokuphilisana kuhle labakhokheli abayibe esila.
Omunye wala makansela umnumzana Elijah Nkala we Ward 5 yena usincome kakhulu lesi sivumelwano wabonga uZulu weMzingwane ngokuza lalomcabango.
Ya ngokwakhe ilokhuza i-document le in the community iyavula abantu amehlo abantu lengqondo bazi ukuthi bangobani bazisebe siba free approach your council ukusebenza labo council abazi ama rights abo.
Ebekhona amanye amakhansila avele kwezinye izigaba okubalisa umnumzana Stanley Mahlangu kaward 25 esilobela othi kungumbono azakuya bonisana ngawo lenkokheli yalapho avela khona.
Inkulumo leyana esiyisayinileyo leyana ngibona ngani iyinkulumo enhle eletha ubudlelwano obuqinileyo kungakhathalekile ukuthi ulombala bani, kungakhathalekile ukuthi ungena iphisonto, kodwa ke kukhona ukuthi ngizwe lami ungizwe then bese sisenza. Yikho ngikubone kufanele ukuthi le kufanele sikusayine ukwenzela ukuthi lami engithole ngapha esigodini mangiye kubonisa abakithi. Lamasabhuku kumele abekwazi ukuthi kusetshenzwa ndawonye, njalo umuntu akufanele abe namajakhethi amaningi. Once usiba lamajakhethi wona lama izikhundla eziningi uyi-1 awuphumeleli, kanti iwadi igcwele abantu. Wonke umuntu kabe lomsebenzi ewadini yakhe ukuze abekwazi ukuqakatheka kwakhe ewadini nokuqakatheka kwalokho amele akwenze ewadini.
Abe-ERC bathi leli linyathelo lakuqala embalini yobudlelwano phakathi kwenkokheli yezigaba loZulu elizakwenza kube lokuxoxisana lokubonisana kwezentuthuko okumele ilandelwe kulezo ndawo ezigabeni ezehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMzingwane, ngingumevisi Gama.